Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ncwabakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okuthi ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Ngomo weStudio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa konapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende ukuthi kona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho konapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathi umkhuhlwane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlwane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelelana besezani bayabezifupha ukufaka amamask ola lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka abamask bayalahlela katshana. So into esubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlwane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje kuParliament kuba nje abantu abaningi kakhulu eParliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa kuthathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale leParliamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokhu kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona lindaba yezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuParliament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba basikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizali lisitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlwane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe ama-sanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela akulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalana siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouth Atone edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Bona labo bantu bibo okuthiwa khona bazangena ku-interim committee ezabibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lokhetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwathi sonke siphansi kwomkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwanisa ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells aweparty lobukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lo mkhuhlane lo we-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-DCCs.
Akula yini ukukhonona ukuthi amagama amanye sowabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khona lapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okuthi ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abesishoneni kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asebevele sibeyakhele ngapha abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khaya la. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njengoba ngitshilo leyi interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma DCCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu oseqasa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kuchuwa ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo. Lapho ke yikho lapho kuzobuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano nani njalo ube semhlanganweni kwesikade singakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele ephalamende. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi nomkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki. Ababe phethelezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance. Isikhulumeli se MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usanda tshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhubhe lomnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu kobulawayo, abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliament. Abantu labacela bona ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli. Bona abantu labathi no, bona abazange bevotele umama Makhuphe, bavotela uChamisa, labantu abasekele uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebe ngabantu abasekele uNumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singagcina sesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi. So sibacebisile ukuthi hhayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abale nhliziyo embi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibona inganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobhenda kobulawayo la kwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hhayi, emathebeleni asikhangeleli ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu, abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangeleli ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangeleli ukuthi abantu okwanamhlanje, abantu abasekela ubaba uNumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyi-civil war nxa ekufaka ngesiNgisi. Kusitsho ukuthi phela omama ababegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe echaya zingiga bebulawa zingiga, omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa. Kambe shiwa bakhona abangalandela abantu abanjeyana? Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumende, angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda leZANU PF. Hhayi, lokho asikukhangeleli. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me?
Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luzakwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le-Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla lezanu-PF lo mkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo leyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale out ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besapota umnangagwa i-problem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since i-ZANU-P F ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela i-ZANU-P F iphume yonke ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi obumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi kata sihambe waye yena engahambi ma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa asilabo baba asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni so yena uzayenzani kahambe neyilungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakwa-Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila ngu-Welcome Dube ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma etsholotsho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto e-right ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele ashulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini siyehlala ngaphi asisakwazi ngoba lapha lakho esiphalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle so kuba nzima impilo so ugcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi uzalwa kuphi kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakwa-Studio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa hayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imoli kamduli.
Salibonani ngapho ku-Studio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemvuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe shuwa uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwani ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamenti ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo i-career yabo kupolitics sihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi.
Sarbonan, basakwazi linjani? Linjani thina siyaphila, siyaphila. Kahle kahle vele ukuhle kahle uMnangagwa yena wenzani? uMnangagwa kahle kahle wenzani? Uzama ukwenzani esibulaleli lizwe? Ngabe uyasuka lapha esihlalweni yekele ukulokhu ebhizi ebhodabhoda? Abantu nxa bengakuthandi vele abakuthandi ngeke kuze kutshintshe. Ngeke kuze kutshintshe, uyabulala abantu ngumbulali, ngamasela, ngababulali ngamasela. ejeni ngathi uyakhangela ugcile bona abantu bezana wodwa abantu be-MDC abezana kula ngithiwana kanjani besibulaleli ilizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi wayenza ipasipoti yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazane ngikhuluma le messaging lapha Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
ninjani basakazi be-Studio 7 siyacela kubana lisifakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza rathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba hayi lapha eZimbabwe ayibambi kahle iradio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu ngathi sibe sisizwa ngomkhathi kwenza silungiselele ngesikhathi esiyiso njike ngemahlasela east mbingelela unamafika ududu nemuli yakhe kanye nomntanakhe njike ngemahlasela south mbingelele urosetta unasiqe khona phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele usiko ukhethana uprofesa ngithi philani lisigcine nge-COVID-19 izalithatha amalinga langqondo uwayawaya kusebenza hlala ndawonye ube ngohlanzekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunene
salubonani olibingelelayo ngo-Delight Sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 kakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
sanibonani bantu bakithili njani ngezindawo hayi siyabona lo mbuso kamnankagwa lo oyangisayo lo yazi umnankagwa basiyangisisa emazweni hayi bayasiyangisisa labo abantu abangafundanga labo kambe ilizwe angeke ulibuze ngokubupha abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu into ezomnankagwa lihlazo leli yazi umnankagwa basiyangisisa ngabantu and indawo yonke nje kuyona ngathi bangaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwe ngamasela lawo omnankagwa abaluthilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho nakuthiwa abantu bangaphandle kutshiwo thini and into ebuhlungu amapoyisa ahlukumeza abantu abazama ukubabonisa ukuthi into eyenziwa yi-ZNP F kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe ngeke uvumele ukuthi umuntu arephe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and omnankagwa baza ngesitayela sakudala esempi sensana aba abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnankagwa bayangisa mani iZANU-P F ayikho izinuka amakwapa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation cabanga sizalelwe edubeni sakhulela khona sesize saguga sigugile ekuhluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngabangi basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnankagwa labothi kwenka lalo mama lo bambiza bantu sengikhohlwe igama lakhe umuniko mutswanga lo bethathe bayefaka eklasini kufunde konke lokhu akula nto abayaziyo laba bantu kanti awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo, izikhulumi zethu leamazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa uMnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lowake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamademokrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzaqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngiyukhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama-Democrats nge-convention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseya phambili ukuthi sebezibona belo mlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-Democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden lo Harris nxa bethe siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden lo Harris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqhathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki edluleyo, kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngiza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba i-Democratic i-Republican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakhona ukuthi bazekhuluma. Khanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi bazekhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ngibe uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.